Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesihlanu, mhlaka 23, Nhlangula 2023, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho esihlala khona ukuzigcina, lokudlathi sibonakala isigezi lenje. Isifiso sethu, lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo, ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilise le muli zethu.
Inkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labanye amazwe labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLynet Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze isifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathi ntambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ubusela lokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ngikhuluma nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi. Namhla lokho ngakalungiswa. Yakho konke sikutshelwayo kwabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini. Kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele moyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lomhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesisa ukubadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sihlala khona ukuzigcina lokudlathi sibonakala isigezi lenje. Isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama-services atholakala ku-public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholeka kuhle. Kubangelwa yikuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke yilo liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhatshe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho, impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angiyilakho engingazincedisa ngakho.
UCouncillor Given Moyo weKhatshetshethe Ward eWange West esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngumkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela ukuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma hospital ya refer kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni umoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abantwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labantwana okwempilo yabo yonke. Abantwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo. Abantwana bagcine bengabantwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abantwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa
babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe la kubusiness yeZimbabwe lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma families la kuma communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eleLead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu oHigh Court ephikisa inyathelo ledale le-Nomination Court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-Electoral Court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Jingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla lezano PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma nomination court osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eGpinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye ibandla le elephikisayo LCCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele South Africa. Lonyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Nelson Chamisa oweCCC, Douglas Monzora oweMDCT, Love Mo Maduku oweNCA, wako waba isiphathamandla seZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora oweZimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha oweFree Zim Congress, Blessing Kasia Muru oweZimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa oweNational People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa oweUnited African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson oweDemocratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, uMnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa kokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye lele China kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. Uyelene utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kwele France.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Wonake ngagoqela eleZimbabwe ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana na Michael Ndiweni, uthi kuqakathekile ukuthi kususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama SIM card ukuthi kulumele lezimoli zabo, lezihlobo zabo lapha bavela khona. Kathesi kuzabalula ukuthi baxoxisane, baxhumane lezimoli zabo. Even abathengisayo ungasezimoli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso ukuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi yepassport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport also kube le passport enye nje esadik, kube le passport eyodwa kwenzele ukuthi abantu basihambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe uBhizimusi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa kanye le-Namibia, umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu onjujuku nabantu abasekhaya nezihlobo zesegoli eZambia, my mother is Zambian. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. Kuba easy nxa usuke usiye eNamibia, usuke usiye eSouth Africa, uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla, ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukuphuma ngayo.
USibanda uthi kuqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujezi kungona i-Afrika ilizama ukungona ibe i-Afrika as one. Kasa kono kwa ngeke uphumuze ukuthi amaphoda sekushiyo. Kasa into ezincane ezinjengazonezo ezingubona ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amanela akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika, owe-Southern Africa Development Community SADC, akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana lomnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esiyithakazelelayo njengezalwane seSADC. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business umbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sebekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges so sithu ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele eWorld Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni weSatic kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Was a Friday, 7 upogine.
Was a Friday. Namhlanje silomculi osakhulayo uLinet Moyo. Uma Moyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Enjoy forever. Heaven and earth shall pass away, but your word remains. Yeah, yeah. Heaven and earth shall pass.
Usukela abazali bakhe besiyadinga amadlela aluhlaza ePerth, Australia. Asizweni imbali kaLinet ngamafitshane.
Azalela ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithwa ngumgoqo enkulumane 12 and mina labazali bami sa relocate from kuBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khonapha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ukhiphe idlante lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke selesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi, ngihlabela e-choir, in the church choir. Ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngiyakwanisa ukuhlabela, ngiyakwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And kuthiwa, it's called The Author and the Finisher.
Though the mountain be shaken and the hills be removed.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinet kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artists or Rebecca Malope, or Winnie Mashaba, or Joyous Celebration. And I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So yiba abang influencer ukuthi ngiqalise ukuhlabela sivili and abazali bami love ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli lithenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and nxa ufuna i physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media ko Instagram and Facebook under Linet Music. Ngiyabonga.
Bese phethe umculo ka Linet Moyo ocule kule Australia. Ngiyabusela ekuhlelo Hoza. Hoza Friday. Bese sodwa mina ngini lonke igama lami Ezra Chesas Banda.
You are the one I can see from miles away. Let us
Ngilethe Mbali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ku-Live Talk namhlanje ngakhohlwa siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku-Studio 7 lelakho ukusithola ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo zalo 001-202-465-0318. Ukulalela ku-Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-13860-15460 kHz ku-shortwave. Lilakho njalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175-7255 shortwave. Isikhathi sethu kubaya kwethu asisavumi ukuba nasiqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iinkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanywe amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.